Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuzesabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizo isotarisa pakabata munhu zvakadii ende ndozati murume wanga ane
okokuthi waise kusinethi akula ndaba, sikhangela imisebenzi yakhe emihle. Thina savela la ekhatshane, wayefisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzizayi mkhumbula ngezikhathi zakhe etshaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwekresita. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT ele-MDC Alliance lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni we-Senate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wephalamende eluveve owasebenza lo mnumzana Zizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi ambe bexoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube yindoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto eziyidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthews Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokeli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi, njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe, njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zizayi wathethelwa yingwe ngomnyaka ka-1970, ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.